sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi beStudio 7, linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje, impilo yalo umkhuhlane oswele ilizwe. Umkhuhlane lo ubuhlungu, umkhuhlane unzima, ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala. Ye, bayaphiwa abalutshwane abanengi, akula lutho, indlala. Indlala shuwa, lezinto sezidula kakhulu, yikho sokusenza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle labasakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo kathe sigama lami lapha ngubhezeni yancube. Ngisuka endaweni yeBhinga kodwa ngikhuluma ngisePlumtree lapha engikhona ngokomsebenzi. I-lockdown leyi ngibone ngani mina ngokubona kwami izachiya abantu sebengamasela abanye. Ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi siyathutsha i-21 days lezi inxa yesilokhu sikhotha-khotha. Pho le yokwengezelela futhi 2 weeks phezulu ngibone ngani izachiya abantu sebengamasela sebetshontsha. Ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi, ngokusebenza, ngokuthi usebenze okunganani. Pho nxa ungasasebenzi usuhlezi, kusho ukuthi okukhona ukuthi uzalamba, ugcine ususwela lokuthi uyenzeni, ulambe uyojontsha uphinde ubotshwe futhi. Hayi, mbona ingani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu, ikakhulu iviki yesibili. Zilimbona soku siyaphela iviki yesibili le lokuza njengokathi siqalisile eyakuqala, esibili le elandelayo. Mbona ngani hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo, akusadliwa lutho ezindlini, izililo esezilapha sokuzima kakhulu la. Sokusithi ngakuthiwa hayi kulecebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu ukwenzela ukuthi kungabi lohlupho olunjengalolwe esibhekane lalo, ngoba vele sibhekane le ndlala. Njengathi thina abantu abadala kungcono, kodwa abantwana hayi kulohlupho olukhulu kakhulu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7. Siyabonga lungaleli thuba. Mina ngu-Alec Nyathi. Into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into nsi, abantu abaningi abasebenzi, bengasebenzi benjalo abaholi, njalo abaningana sebezaphelwa ngumsebenzi. So iproblem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphana ukuthi ube le mali esikhwabeni sakho. So unganazela i-South Africa iyanikeza abantu bayo ama-packages okudla, bathengiswa ama-UIF lama-grant, into zonke lezi ezifanayo. But ama-foreigners awabalwa, awakhulunywa, akhulunywa lutho ngawo. So ukunzima kukhona ukuthi abantu baza kufa ngale corona, bafe nangendlala ngoba awabela abantu ababanakekelayo beselizweni. Bayothi i-China ihlukumeza ama-Africans, but bingathi abheke ama-Africans nakhona futhi ahlukumeza ama-Africans. Uma bezabandlulula ukuthi banike abantu abangababo ukudla, laba abasezweni laba bangasobabo-ke, umnotho we-South Africa siwuphakamisa zonke. So yikho ngikutsho ngithi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani. Ngiyakukholwa ukuthi sebaningi abantu ikakhulu eGoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asebebulawa yindlala. Jalapho esikhona esi-right, siyasebenza siyahola, kodwa abantu abaningi eGoli umsebenzi bamile, abasadli lutho. Angazi sicaba abameli Diaspora Forum yenze iplan, yenze indlela.
Hayi, siyalibingelela balaleli benkosi lonke elilalele ngalesi sikhathi. MawuJehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihawula sesithwele nzima abantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamakhungahunga ukuthi abantu sekumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwa emsebenzini, umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenzi. Ahulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, lokhu akwenza ukuthi abantu bakhona bayenga asibaxoshe emsebenzini, engasabaholisa inyanga. Lo hulumende mele aholise abantu, angayeli ukuholisa abantu. Ngangelamali ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnankakho kaphume.
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.